sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwanga kuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abamele ibandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo akumelanga bencintise kukhetho oluzayo. Umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendiza mtshina helicopter. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Italele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change akumelanga ncintise kobulawayo kukhetho lwamalunga edala lephalamende ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-nomination court ngonhlangula. Ibandla le-CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe ngu-Justice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha awo isikhathi esijayele, ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali usiqutsamfundo uMthuli Ncube kulakho kungena kudala lephalamende engancintisanga e-Cordry Park kanye lomnumzana Raj Moti eBulawayo South. Umnumzana Ngqobizita Ndlovu ligqwetha ebelimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TRC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba waphezulu kujabule okumangalisayo.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwanga kuhle ngoba unominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le se-court ngisho le judgment akulani lezombangazo kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungwini obukhulu.
Bangikhuphile lami yingcekeza nje le yidoti kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i-free fair play fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu uThafaza Chinsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi ngejudgment esiphiwe i-court namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumelanga lifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
Unkosazana Fadzai Mahere esikhulumeni sebandla le-TRC uthi bazaphanyeka udaba lolu edale le-Supreme Court nesiphangiphangi. Kaselenzanga ukukhuluma ngodaba lolu laba kubandla le-TRC asebekhijiwe kukhetho lwamalunga edale lephalamende bemele ibandla leli. Idale le-Supreme Court lilahle isicelo sikankosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancintise kukhetho lukamongameli. Wamisa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namhla ulahle udaba le-TRC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma-double candidates. Umnumzana Thinashe Zinto ligqwetha ebelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama-double candidates.
Iqondileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini umthetho uyiko konoku akuseyebuyeleki ngemuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TBC umnumzana Jameson Timba usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini ukuvota singaso zisikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abamile.
Igqwetha lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphepha abo e-nomination board ngakho sebephumile ekhethweni okusho ukuthi ibandla le-ZANU PF selizangena ngeligijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo abantu bazinuka amakhwaba sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela nge-last minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza.
Ibandla le-ZANU PF lalile ukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayathithimba bethi sebenqobile. Ngimele Studio 7 ikamera mngeza Chisa Sibanda.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin, usenike umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendiza mtshina yehelikopter. Abamele uhulumende babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indiza mtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu weRussia Africa Summit. Elezimbabwe latenga indiza mtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo ele Russia lithi lizanika elezimbabwe ele Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esifika inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. Ele Russia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu ingqoloyi lokunye kwele Ukraine okulempi eyesabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi uzokhuma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuko eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluza kuqhutshwa mhla ka 23 ngabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa kiningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ethemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho kungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. Unkosikazi Melisi Yamkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe le-ZANU PF.
ZANU PF hoyi, Mnangagwa hoyi, Musancube hoyi. Asivukeni makomrade, asivukeni akugezwe, akugezwe bomama, sambeni kodlamdima.
Unkosikazi Ellen Dlovu odabuka eTsholotsho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyaziyo empili ngiyaziwe ZANU PF oluhlaza lowe-TCC olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi izaphu igwinywa izanu.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela eZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
ZANU PF ihlezi ukhetho iLuropa njalo. Manje sineqembulele abathi iTCC elibonakala lilamandla amakhulu. Lizonqoba ukhetho. Kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula bandlela ke lanqoba ukhetho laba phambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Gumbo olokhe esaseZimbabwe uthi ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba mgceke hathi ngokuqilibezela esithi umgokhelwa lelibandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli
ukhangile imisebenzi esiyenziwe ngumongameli uEmmerson Mnangagwa uGetsi uselungisisile Robert Capre Mugabe International Airport isichelisiwe uphakamise indlu yeparlamente entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla lezanu PF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona i-CCC engathi izohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa engcindezini sebethi ukuthi ku-enough abakubonile lobuhlungu ababuzwayo kusegazini.
Umnumzana Bongani Mathe, umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eJohannesburg, uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta. Ukuthi isinkwa siyimalini namhlanje kudalwa ipolitics. So umuntu ongasondeziyo kupolitiki, ipolitiki yona iyamsebenza njalo. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni participate, ngoba abantu bengathula nje bahlale emuva. Ilizwe liyaqhubeka, lama politicians kuyawenza enze umathanda ngoba yibona ukuthi abantu abalanda.
Banengike abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Iningi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota bese-South Africa lapho abasebenza khona. Ngimelesitulo 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo, njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eUnited Nations Population Fund, obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni, ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe World Population Day okwakumele lunanzwe emhlaka 11 Ntulikazi. Njalo kuhlolisiswa impumela ye State of the World Population Report. Umnumzana Moses Mike, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe, uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights in terms of health, education, employment. It's about individual choice.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mpala uyakusekela lokhu.
Ngoba la inxa yethethe ibiye kithi, lami yimthethe wabuya kithi, kusho ukuthi laye ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lonkosikazi wami sikhulume sodwa, sikwazi ukuthi abantwana esizabafuna kumtshado wethu bangaki, njalo yena ufuna ukuyenzani kusiya phambili. Ngoba ngiyakwanisa ukuthatha umuntu oye-university aqede i-degree lakhe, aqede ezinye imfundo zakhe.
Umpala uthi kuqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sibanayo omama laba lawo, sikhulume labo, sibabone, singaphongi ukuthi ngoba mina yimi ubaba so kumele ngibe labantwana abayi-5 abayi-10. yini akakhuluma ukuthi hayi mina baba mfuna ukuthi at least ngomnyaka ongaka ngibe labantwana babo.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso ye#ThisConstitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe le mfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele izindaba, ngoba lezi zindaba sikhuluma ngendaba ezisensitive, zindaba ezefamily, zindaba ezesociety.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa, esinye isiphathamandla sekhomishini yeZimbabwe Gender Commission, ukhala ngokuthi eZimbabwe konke ukuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende ophinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula, uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine, ikakhulu edolobheni le-Odessa, lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikaZulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele Niger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum ngabanye babo. Ele France lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kule Niger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, ele Nigeria linqobe ele Australia 3-2, kwathi ele Portugal lanqoba ele Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende kobulawayo oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokheli webandla le-CCC uNumzana Nelson Chamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga alitshumi lambili 12 abuba kubandla leli ngumthethondaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla lezanu PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokuselala kwenhlanhla sesifike ku-situation e-worse than ekaMgqabe. UMgqabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba wayengakakuvaleli ukuthi ume ekhethweni ayahamba ekhethweni ayekwenza kwenza ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-sport esivele siwazi ukuthi akhethwa ngumnankagwa lo Virginia Mabhiza kusukela kudala. Namajaji abasala benikeza izimali nguhulumeni, mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe, futhi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo aziwe, kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye, ngena khonapho baba Moyo.
Ufotho lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu, kodwa is speaking from the position which is uninformed. Yebo, naye sekakhutshiwe ekhethweni akusiko ukuthi bayazondwa, akusukuthi abathandwa, ngoba phesimele eqinisweni ama-conscience lawo abantu labo abakhuphukhethweni kusukisela kuphomesini ye-MDC esike bayowina kanye silo Modi bazowawina futhi kuyi-by-election. Significantly awakho significant ama-conscience lawo, ngoba noma ebe-contesta noma kade nga-contesta i-ZANU-PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu. Ubaba uPhoti lapha ukuze abe kwazi inkinga isukele ngakibo. UPhoti wabuthamisa nge-strategy sakhe lelo lithiwa i-strategic ability. Ba-appointe abantu abakhanela ama-nomination forms.
baba bababili, baba bathathu, baba baningi. Kwafuna sokule confusion. Lapha kobulawayo ngokwazi kwami kulendoda okuthiwa ngumbuso Fiso, nguye kade kuthiwa yena ngelastability kakhulu, i-signature yakhe ikhona eveke. That's the reason why ithole ukuthi kuma-constituency amathathu azokuthiwa ebelama-double candidate. Amanye asayinelwe ngumbuso, amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees akhe ijabulile. So benze njalo laba bantu, imithetho is very clear. I-nomination ingavala 4 o'clock. It cannot accept anything. Bona wethu still 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the material time, ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe High Court. Abanye basubmite after abanye ngama-2-1. But i-Electoral Act is very clear. I-nomination court ivala ngo-4.
Yes, uba ngumlomo
ngokobulawayo ungathola ukuthi abasafildanga ama-provincial councillors ngoba bonke babemelela ishanisa ukuthi a-accepthe ama-councillors akhe waze waqeda ngo-4. Batesebezaa kwi-nomination court bekungama-7-8 kwakuleli and those papers were being the fatality detectives abangakamukeleki.
Ye, sikubamba umlomo konopho baba Moyo, baba Mlalazi kuthiwa ke ukhophe lukini la.
It's unfortunate ukuthi iZANU-PF labanye abalandeli bayo bakubona ngaleyo ndlela. Asikele nini njalo kuzeka. I-Electoral Commission ithi iyamukela amaphepha omuntu kuze kuyechaya u-4. Umlungisi Moyo uyazi sike saba kukhetho. Amaphepha akho ungawasubmitha ezeka. Bawahlole ukubana ami kahle yini. Bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bakuthi hambe olungisa lapha as long as usuwasubmithile or as long as siphakathi e-court u-4 echaya okusiyona isikhathi esakhe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa ngitho lakhonapho. Even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6. Labo bantu abavele sebe-inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka. I-polling station ingaziye valwa even before and day as long as labo bantu belokhu bekhona kukhi permissible with law. So iZANU-PF as we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kube hamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba. So ke inqumo lesi se-High Court abantu beZimbabwe general basibhekile njalo ibandla le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila. So abangajabuli abakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni. I-appeal to the Supreme Court will suspend the High Court ruling.
Baba Moyo, ngena khona baba.
Ngiyamuzwa. Angina bengingathi ukuthi siyajabulela. Bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abalutholi lifike emakhodi kalube yisifundo. Bona balibandla elingenama-structure. Yikubona manje uma sikhuluma ngokulawayo kulokho kuthele ama-candidate amagadi omunye ngowentumbane omunye ngowephumo omunye ngowempophoma something sokuthiwa labo bantu labo ngabe-TPC labo babefayele amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kulo kwabo ukuthi no i-submission yakhe isvoleke ukuthi nxa ungasubmitha a-defective nomination as long as it's still the same nomination and effectiveness about 100 correct they are minor. Into e-signature is a matter because that's what defines ukuthi ngowaliphi bantu. Bona bathi bebuya babekuyenza amaphepha asayinwe laba ababefike ngo-4 ayesayinwe ngumbuso kanti le-court kwase kubuyeni a new arrangement. So literally kabala they have to go and fresh paper.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC bexoxa le-Studio 7. Bathabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana asebeza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu sevunyelwa ukuba isizalwane zamazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthetho ndaba waphezulu owe High Court kwele Botswana wanquma nyakenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe le dual citizenship kodwa ile Botswana la kuphisa lokho laphanyeka udaba lo lemthetho ndaba ophezulu owe Court of Appeal abamile ele Botswana abasanda kwethula umbiko othi abasaqhubekeli phambili ngodaba lolu lokho kusho ukuthi okwethulwa ngumthetho ndaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni lokho kube izindaba ezimnandi kobadabuka ezim abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngabakwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe njalo abantwana abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka amashumi amabili lanye i-21 umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo enyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizen
Tela leli siyalithokozela kakhulu kutshengisela ukuthi ihulumene eBotswana ihulumende yazingelungelo labantu ezwe labantu ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho impilo yakho ayisaphindi fane lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili elinye libambe ngaphe elinye libambe nga uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini
uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emaofisini achiyeneyo kudingwa usizo
izithupha zami zeBotswana angilazo ziziqakatheke kakhulu zonke zisebenza okufananayo lebantwaneni akusasihlukuluzi kangako ngoba besiba lomsebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi amanyuzufe ungawaqedanga
unkosazana Sindiso Sibanda isizalwane seZimbabwe odayisele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhanyelwe abantwana
ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2 azalelwa eZimbabwe ngumuntu weZimbabwe but ngihlale lapha eBotswana for 25 years abantu abambazalelwe lapha so kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngapha njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe bahlezi lapha kuhle kumnandi kodwa ke inxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi kuhle ezweni leBotswana bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe bayihlale eZimbabwe
umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship
nxa i-government eBotswana sithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GT namaZimbabwe he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe la eseBotswana it can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sekuyele ekhaya kumbe nesedecide ukuthi ngelapha awusahambi kahle sekudecide ukuthi ehlala kwelakini kube lula kuye
okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifa Sithuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo
silabaningi lapha asebethethe lapha asebethethwe lapha uyathola ukuthi umuntu wakhona se uyafisa ukuphila indawo zonke abantwana bazalwele lapha labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke ngoba yabungakwazi ukuthi impilo yangapi so iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba umTswana
omele iZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso esika 2013
what it basically means is that all those with their children born here will not have the troubles of going through
lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha ngitsho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo
eleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lathatha amaphepha oba izalwane zamazwe afana leBotswana South Africa Bilitane Melika kanye lamanye amazwe ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana
ku-Live Talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo singagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo umthetho ndaba we-Court uthi abamele ibandla le-CCC kobulawayo akumelanga bencintise kukhetho sigqiba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Umthombo sithoba uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.